VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Elamandla nawo kuphakathi kwesekelo sombuso. Ngakho ke ngibona ngani uma kubungula isifo athi hayi, indlela sesebanyana lo abengawo ngaphandle kwasekhini nasekhipho yesekelo sombuso.
Eselikhweze amaphepha emthethweni laba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalunga phayiphi amatsha ukwenzela ukuthi ubulawayo athole kuhle amanzi.
Ikhansili yakobulawayo ithi isizavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Uzulu uveza ukukhathazeka kukhulu ngogwalo olwethulwe ngu-Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulegqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwandaba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe lisithi sephula isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Godfrey Mupanga ufikise isicelo sakhe e-High Court namuhla. Uhulumende umise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe buthumuthumu ngeviki edluleyo. Ngaleso sizathu, uMupanga uthi uhulumende wephula isahluko 134 sesisekelo sombuso. Elinye njalo igqwetha umnumzana Lucas Nkomo uthi uyavumelana nalo umnumzana Mupanga.
I-Section 134 we-Constitution yeZimbabwe i-section eyiyo ebeka sobala ukuthi umthethwanyana or imithetho engaphansi kwama-Act of Parliament, subsidiary legislation, kufanele wethulwe njani. Kufanele umthethwanyana leyo ibe namandla aphelela ngaphi uma ukhangela amalungelo abantu. Ngakho-ke u-Section 134 uyabeka sobala ukuthi i-Parliament yiyo efanele yenze imithetho. Lapho kulabantu abakhethiweyo ama-parliamentarians ukuthi ayeyenza imithetho. Ngakho-ke kuyabe kuqakathekile ukuthi kubonakale khonokho ukuthi imithetho ndawoyakhothi uza kuphatha kanjani. Ivela u-Minister of Finance labo-Gabriel Betts abafake ngayo umthethwanyana lo grossly unreasonable. So lidaba engaba ngithile ukuthi esikhangelele ukuthi mhlawumbe uma luphumelela lingaphephisa abantu abaningi.
Ngamanye amazwi Nkomo uthi wena uvumelana lo mamangala ekuthini umthetho lo wephula isisekelo sombuso ekwethulweni kwawo.
Ye, ngendlela engibona ngayo umthethwanyana lo wawufakiweyo omisiba izaphansi awungeke kwathiwa uyahambelana isekelo sombuso ikakhulu u-Section 134 lo abakhuluma ngayo. Ngoku-Section 134 njengoba ngithile uyatsho ukuthi imithethwanyana leyo efakwayo akufanelanga yephule amalungelo abantu afakwe kusekelo sombuso. imithethwanyana lo awufanelanga ikhange ingani umuntu awufakayo uminisa awufakayo usekuthatha amalungelo kube amandla eParliament ukuthi azame ukuthi abuse ngemithetho ngendlela iParliament elamandla ngawo ngaphansi kwesisekelo sombuso. Ngakho-ke ngibona ingani uma kubungulisiswa kahle imithethwandaba kuyabe kuzaphuma sobazi ukuthi hhayi indlela imithethwanyana lo abe ngawo ngaphandle kwasection 34
umnumzana Lucas Inkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Ikhansili yakobulawayo ithi izavalela izakhamizi zalelo dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla ngezizathu zokulungisa injini esitishini se-Criterion Water Treatment Plant emizameni yokuthuthukisa izinga lokusebenza kwemitshina empompa amanzi iwasa edolobheni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqale uhlelo lokukhupha impompi lenjini esezigugile esitishini sokuhlambulula amanzi eseCriterion Water Treatment Plant ebesesiphambanisa ukudonswa kwamanzi esuka emadamu akobulawayo esiya kuzakhamizi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngohlelo lolu.
Idolobho lakobulawayo lilungisa iCriterion Water Treatment Plant lapho esigezisa khona amanzi evela amadamu. Ireservoir leyi izaba lomsebenzi omkhulu esikhangela ukuthi kuzaqala ngolwesibili mhlaka 2 July 2019 kuze kuyofika ngomgqibelo mhlaka 6 July 2019. Lokhu kutsho ukuthi asisoze sibe lamanzi edorobheni ezindlini. Cela izakhamizi be yanelise ukufaka amanzi abazawasebenzisa ngalesi sikhathi njalo sisebenzise amanzi ngonanzelelo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kwelakusasa eye-Future Water Action Committee ukhansila ka-Ward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uqale ngokuxolisa.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. Sikulungiswa akutshintshwa ama-motors lezinjini lama-valves okwenza ngoba ama-valves izinto ezikhona laphana lokho ezafakwa ngesikhathi sikaSmith. So kuba lohlupho oluningi ukuthi mbijana sabe sesivalile sithi siyalungisa. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu sifaka izinto ezinja lama-pipes amatsha ukwenzela ukuthi bulawayo athole kuhle amanzi. Lolo luhlelo oluthethe imali ephezulu sibili kodwa sihlanganele AFDB epartner lobulawayo kubiza almost 37 million.
Ukhansela ka-Ward 26 umnumzana Nomenhlabano uthi uhlelo luhamba kuhle njalo ludinga usekelo lukaZulu.
Kukhanya uhlelo lolu luhamba kuhle kodwa ludinga ukuthi uZulu ebekezele emizamo ezivanywa yikhansela yakobulawayo ukuthi udubo lolu lube once and for all.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Albert Ndlovu uthi kuhle okwenziwa yikhansili uma kuzathuthukisa ukutholiswa amanzi edolobheni.
Ngendaba yamanzi lesi sesesiphezu kwayo leyo kuthiwana nazavalwana susana namhlanje kuyefika nge-Saturday. Kukahle kodwa kubi ngaphandle nxa kuyikuthi amanzi indaba le abakhuluma ngayo ukuthi balungisa ama-valve asefile aphongufa nje all of sudden. Siyakuthakazelela ngoba kuzatshengisela ukubana amanzi azabaluleka kuzaba le-frequent supply yamanzi. Ngaphandle nxa kungokunye kulenye imotive hatshi. Kodwa ke mina ngokubona kwami nxa kuyikuthi balungisa amavavu kuyasokutshengisela ukuthi amanzi azaba khona okwama-days wonke esizabe siwafuna.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo iqhuba uhlelo olunesihloko esithi Bulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project olusekelwa ngoncedo lwemali evela ebhanga le-Africa Development Bank olujonge ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emizameni yokuthuthukisa ezempilakahle. kunyanga ezinhlanu ezilandelayo ikhansili ilakho ukuvala amanzi mahlayana ilungisa impompi zamanzi lezi kuthi esitichini samanzi esecriterion water treatment plant yikho lapho okulomsebenzi omkhulu kulandela esemagwegwe waterworks njalo ukuvalwa kwamanzi okwamalanga amabili kuyakhuphuka kuye emalangeni amahlanu kuze kufike umgqibelo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uzulu weZimbabwe seveze ukukhathazeka okukhulu ngogwalo olwethulwe ngu-Auditor General olulempumela etshengisa ukuchaphazwa kwemali kahulumende ngamankampani akhe. Iningi lithi uhulumende kumele asungule ikhomishini ezacubungula ubusela lobu njalo bonke abazatholakala belecala kumele babotshwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ugwalo lolu olwethulwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo luveze ubusela kanye lobuvila obenziwa ngezinye zeziphathamandla kungatsha lenhlangothi zikahulumende. U-Auditor General uNkosikazi Mildred Chiri uveze ukuba phakathi kwamankampani phose amakhulu amabili 179 amankampani angamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 kuphela yiwo ayenelisa ukuletha ingwalo zendleko zawo ukuthi zizehlolisiswa. Lokhu kusitsho ukuba iningi lamankampani kahulumende akanelisanga ukuhambisa ingwalo zokusetshenziswa kwemali ku-Auditor General loba nje umthetho usithi amankampani kahulumende wonke kumele ase ingwalo zendleko zawo ukuyahlolisiswa ngakwehlangothi luka Auditor General. Amankampani la akhangele ukuthi asebenze ukuletha inzuzo lapho isiliso esithile saleyo nzuzo imele iphiwe uhulumende asebenzise ekuthuthukiseni impilo kazulu. Mende kumele ahlolisise ukusetshenziswa kwemali akula makampani ukuthi laba abazazulakala bethule umthetho babotshwe.
Thina besifisa sibili ukuthi uhulumende enze setup ye commission of inquiry khona bona laba abantu ababetshontsha bezatholakala bebotshwe ngoba bebetshontshela umphakathi.
Inkampani yamandla kagetsi eyeZimbabwe le-CCC ibikwa yabhadala inkampani ye-Pito Investment ngomnyaka ka-2016 izigidi phose ezinhlanu zamadola emelika 4.9 million US dollars ihlawulela ukuthenga imitshina kagetsi kuze kube lanamhla leyo mitshina ikatholakali. Nkosikazi Tracy Lungayithakamuzi seHarare uthi abaqondisi balawo makampani kumele babotshwe.
Ama-managers la ama-parastatals kumele abotshwe ngoba kaningi bahanjiswa emthethondaba kodwa akula nto eyenziwayo. Kabagwetshwa, kabayenziwa lutho. So mna funa ukugcizelela khonapho ukuthi kumele bebotshwe bengaphonguyekela kuphela.
Kodwa ingcweti kezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esenelisa ukuqeda ukusela emankampanini kahulumende ngoba iningi labaqondisi bawo belobudlelwane leziphathamandla ezikhokhela ingatsha zikahulumende zona ezaqhashwa ngumongameli ngokwakhe.
Iqiniso esazingela ukuthi uhulumende okhokhelwa ngumnankagwa akasoze akwanisa nje ukuyenza lutho ngayo le reporting ngoba yena ngokwakhe ucorrupt. Bonke abantu laba abacorrupt ngabantu bakhe njalo uyabazi njalo bafakwa nguye njalo basebenzela yena. So akula nto azokwanisa ukuyenza ukuthi baxotshwe kumbe babotshwe kumbe izimali lezi zithi zingatholakala.
Unkosikazi Nonhlanhla Mabhena isakhamuzi seHarare uthi impande yobusela bukahulumende isigxilile njalo okubuhlungu ukuthi bavela baqalisa kude ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngakho kuzakuba nzima ukuthi uqedwe.
Inothi izesa yodwa nje ama-parastatals wonke ala kakhulu and I think i-problem leyi esilayo ngeke sithi luhlupho olwe-2 months ago or 2 years ago but luhlupho from the time bethatha ilizwe So konke sithu experience ayo namhlanje whether ikusholakala kamagethi whether ukungabi khona kwamanzi whether yimgwaqo egcwele amapotholes kumbe ni ikusholakala kwemithi ebedlela konke is a result of I 39 years the misrule yezanu PF
iningi labantu likhangele ukuthi commission eZimbabwe anti-corruption commission zakhe izakuhlolisisa ukungasebenziswa kuhle kwemali lokhu ukuze labo abaphambana nomthetho babotshwe. I-Studio 7 ikhulume nomunye okukomiti yezakhe uNkosazi Phyllis Chikundula yena oyale ukusho ukuba bazakwenzani ngokulahlekelwa kwemali le esithi intatheli zindaba zikhulume lonkosazana Lois Mathanda Moyo yena ongazange adobhe ucingo. Mele i-Studio 7 ngiseHarare ngiGibson Pepe.
Eita ita hola, mthwakazo muhle, lo nguMike Hobe, owe Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sikhangela ukudlala okwenze iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors emncintisweni owe AFCON lapho elihle laphunyiswa lingakayilandawo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezo lokunombolo yesithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Hayi, mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthetho ndaba waphezulu wakwele Georgia ulahlele khatshana isicelo sabatshutshisi esokufuna ukuvimba ukukhululwa kukanika Melia, ilunga ledale lephalamende lebandla eliphikisayo kulelo lizwe. Elamelika liyethusela ukukhuphula imithetho okumele ibhadalwe ngamazwe ase-Europe athengisela impahla zawo lelo lizwe ezifika kumabhiliyoni amane amadola nxa kungela sivumelwano phakathi kwenkampani ye-Boeing emelika le-Airbus eyase-Europe. Sizweni ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla kuhlandla lezenotho.
Isisindo sedola leMelika sesehle kakhulu okokuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga kuyathenga kumbe ukuthengisa imali le, osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezitaladeni abathiwa ngosiphatheleni bechiye umsebenzi ngenxa yalokhu. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakobulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo ongafunanga uqanjwa ngegama.
Yesithi indaba zemali kuthiwa aziqedakali, aziqedakali, zivela ngaphi, ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya, abantu abaningi sebenabhenki but umanisayo ukuthi amabhenki yona yiyo sekhwezi i-rate yaphezulu. So lasho simangaliso ukuthi kade kuhamba njani kena, ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile umsebenzi sibini, abanye bathi kunomanisayo ukuthi yadivele kuya ngaphi, so aseakuqedakali ama-rate angikhona ngoba le-rate inale esikhuluma ngayo yena le yebhenki yezinto ezisemashopu. Amaphrayisi angikhona awahambelani ngoba izinto emashopu kazehlanga.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi lakancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona ukakathesi.
Lokhu isituation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizithe phezulu kula e-black market, but mbona ngani lapha e-black market basakhangela isituation ngoba was after maybe a week or so kuyatshintsha yonke into le, just a temporary thing le yenzakalayo le. into engayishintshanga ngisho lokhu injalo labo bakhwezile bakhwezile ebezitolo laba vele labo ama-prizes angikhona bathe ba-rate ngelokuzweni nge-US dollars but besebenzisa ibond naleli elifunwa yi-government so otherwise akuna into eshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Return Love ongwebandla le-MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye ngalunye luthwele olulakho.
Asikakuboni kumbe yikho okuzakwenzakala kodwa kwakathesi asikaboni ngoba nanje thina sosomabhizinisi eyiyo somabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantu kazana asikakuboni kusenzakala. Njengoba niyisitho kanti iqiniso yokuthi kasikaboni la kwezinye indawo uyafika kukhwelile kwezinye indawo lokho eziningi ama-prize nalana ababelawo kali kodwa kwakathesi mina mfuthi uma ngiyithenga mina nsuku zonke mina ngiyapheka ngilekhithi ngiyithenga nsuku zonke angikaboni kwezinye indawo uyafika ifike vele sokukhwelile irayisi nje ayifike ngama-21-22 RTGS. So ukwehla kwakhona ngingakuboni ngingazi mbe ngigcine ngi-ethawuni izulu ngingazi namhla engxenye banjani engxenye bayehlisile namhlanje kangazi kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kwehla kumbe kuza kwenzakala yikho silindele ukukubuyela khona lethu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Liviki utshele ikomidi yedalela ephalamende ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abaphatheka emisebenzini yama-insurance babe lomhlangano wokudinga indlela zokuthuthukisa inhlelo zabo ezingafinyelelwa nguzulu kabanzi kulandelwa izinqumo zikahulumende eze-financial inclusive strategy. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano oyenzelwe eHarare ubuthanise abakumsebenzi wezama-insurance afinyelelwa ngabantu makhaza obizwa ngokuthi yi-micro-insurance ngesilungu. Oxoxela umhlangano emele inkampani eViva Show umnumzana Hanson Timutenga uthi benza lokhu ngenjongo yokuthi inhlelo zama-insurance zifinyelelwe ngabantu bonke.
Quite important. Insurance is a form of risk management that is key and
lokhu kuqakathekile kakhulu. Ngoba i-insurance iyindlela yokuvikela umuntu kulokho okungavela engakhangelelanga okuyikho okuqakathekile ukuba wonke umuntu abelayo evikeleke. Yikho sesithatha amanyathelo aqakathekileyo ukuze lokhu kwenzakale. Ukuqhubeka ethi lokhu kuhambelana lezinqumo zelizwe ezifinancial inclusive strategy kudaba lwama-insurance ukuze afinyelelwe ngabantu bonke abagoqela abangatholi inzuzo enkulu kangako. Umhlangano lo ungenwe la ngabatsha. Umnumzana Munyaraji Tumbare we-Insurance Institute of Zimbabwe uthi leli lithuba elihle kibo.
We are the future leaders of tomorrow. So converging as the people meeting together
singabathungameli bakusasa yikho lapha sihlangene siphana amacebo okuthi sibone ngokucacayo udaba lwama-insurance lendlela ehamba ngayo lokuhambelana kwayo lezo mkhonomi nje. Ezama-insurance ziyisigaba esivame ukuphathisa amazwe zisekela nale ntuthuko eyabe isenzakala kiwo. Umnumzana Reality Chuma we-Marshwood Finance uthi yikho kuqakathekile ukuthi kutholakale indlela zokuphathisana lokuthuthukiswa komsebenzi wama-insurance kwele Zimbabwe.
If you look at other countries, for example in Africa,
sikhangele kuzwekazi le-Afrika ikakhulu kucele le-micro-insurance. Amazwe amaningi athuthuka kusetshenziswa lindlela. Ngakho lelizwe elifana leZimbabwe kuqakathekile ukuba icele le-micro
izindlu ezingatshabalaliswa ngumlilo lokunye okunjalo. Ingcitshi kulezi nhlelo zithi umumo wezomnotho eZimbabwe ongamanga kuhle okugoqela ukuqonga kwentengo mahlayana ubangela ukuthi kube nzima kuZulu ukuthi akhethe ukuthenga insurance kulokuthenga ukudla aziphilisele imali yakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMapita Ntambe.
Izakhamizi zePlumtree esigabeni sakoBhutshe lakoNdolwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane eziqale ukuhlasela ngeviki edluleyo. Izilwane lezi zivamba inkomo labo babhemi njalo sezilethe ukwesaba okukhulu ebantwini. Isakhamuzi sakoBhutshe zingaphangiselwanga izilwane lezi zilakho ukugcina zibulala labantu.
Kunjalo mpela esigabeni sikaBhutshe lapho kufehla kusiyagotshidiwe ngale hhayi akumanga kahle. Izilwane zikhona mpela ngoba sesiphelelwe izifuyo. Ngikhuluma nje lamhlanje ukusa kwalamhlanje zivuke zibambe idonki khona lapha nje emakhaya 500 meters away from umuzi wokugcina mawusi emfuleni. Ukuthiwa kukontshebe anti kuthange bezibambele ngidonki futhi khona lapho. Hayi sikhona mpela izilwane hayi asukudumbe nishumanshumane.
Selike lazibona mpela.
Ukhona umfana oke wazibona ohlangane lazo kuchutu besiye Bambat. Wahlangana lazo lapha kule ndawo abathi kusechimini lesibomvu osiye Bambat.
Unganani kahle kahle umonakalo esiziwudalile.
Inkomo sikhuluma okwakhathesi engingazivala ngicabanga ukuthi ziyafika 8. Amadonki ngibona ngani bese le 7 then sesingathi plus 3 nalawa sibala lale yalamhlanje sibala izinto ezifileyo then besiba bobembe ilimele la usazamukela lapha sikwazi lobiza sifila.
Zihlasele zivela ngapi?
Kulapho kuchaka khona ke ngoba nke ngafika ngale lasemabhungane ngale kulabo obaba nabo bangamarenja nabo bazibuza kakhulu ukuthi zingabe ziveleleke. Hayi ukuthi zingabe ziveleleke impela kwabunkomo hayi singabe siqamba amanga. Futhi nje zifike zahlasela khona lapho kwaMshola zahamba zonke zafika zahlasela le duzanda zegwekeni lefire machine lemouse yesibhedlela kwaNdolwane. So sezibuyile futhi hayi but sekukhanya sezikhempe khona lapha kwaBhembe lapha emfuleni.
Ukwesaba kunjani esigabeni?
Kwabunkomo sisaba kakhulu kuyasabisa vele ngoba njengoba ngisitsho ngithi okwalamhlanje ngathi zidlile idonki 500 meters away from ekhaya. So kuyasabisa kakhulu okubangela ukuthi sesabe ukuthi akufike izifuyo sezivalekile emfuleni. Sikhobe zibambele emfuleni isikhathi sonke osekwenzakala ukuthatha sezibuya sezilandele izifuyo elukuzeni emakhaya ngapho. Sesilovalo lokuthi izifuyo ngoba sezivaleka la kuzayenza ukuthi zize zigcine zifikile emakhaya ngoba sezifikile vele mazivele inyamazana 500 meters away from umuzi womuntu hayi kusho ukuthi sezisemakhaya vele.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzi sePlumtree esigabeni sakoBhutshe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Dinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi sebethumele abazingeli esigabeni zombili ukuyathungatha lezi zilwane. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulegqwetha elilwela amalungelo oluntu eselikhweze amaphepha emthethwani laba liphikisa isinqumo sikahulumende esokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe. Ikhansili yakoBulawayo ithi izavalela izakhamizi zaleli dolobho amanzi okwensuku ezine ezilandelayo kusukela namuhla. Kwanele olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.